kuvele khona okuqondileyo ukuthi ama market forces kube yiwo kanye alawula i-exchange rate. Kodwa ke ngicabanga ukuthi uhulumende kumele ukuthi aqaphelisise kakhulu lokho esingathi thina i-supply side yama earnings e-foreign currency. Uza kwenza njani ke lokho uhulumende? Uhulumende kusamele ukuthi aqala thatha amanyathelo agcine kakhulu ekuthini akhangele ukuthi i-foreign currency engenayo elizweni kusamele ingene i-foreign currency evela kuma-export earnings ukwenzela ukuthi a-improve i-supply side. Supply side ye-foreign currency ingastabilizer kumarket i-forex ibe available lasema-bank, uzathola ukuthi-ke kuzakwenza ukuthi le cost yayo iyehle iye phansi. Le cost yayo nale imali esiyithenga emkambo omnyama ayisoze zibe khona ngoba abantu babezabe sebesiyayithola emabhanga-ke ngentengo esesigabeni esiqondileyo.
Uhulumende usola lina osomabhizimusi uthi likhuphula intengo mahlayana nje, yini elibangela ukudilika komnotho?
Ku-business world kankomo intengo zempahla isikhathi esiningi zilawulwa yilokho esithi thina ngama-business operating costs. Ungakhangela kade sisima sikiso kwelakithi lapho uzathola ukuthi ama-business amaningi athengisa impahla ezivela ngaphandle kwemingcele yethu. Lapho kozathola ukuthi kuvele kuhle kube le ndleko enkulu kakhulu eyokuqale yokuthi yona i-source capital uyizuze ngaphi, itholakala emkambo omnyama. Bese kuzabala le ndleko ze-transport sisiyathatha-ke lezo mpahla esizithengisayo ngaphandle kwelizwe. Bese kuzokuba futhi le ndleko zani eze-customs duty. So ama-prices kakhulu emkhathini onjalo kunzima ukuthi abe stable.
Inyathelo le-Reserve Bank leli ubona liphathisa yini? Siyibona kusiba lokuzinza kwezenotho.
Ngingathi ngamafitshane hhayi, ukuzinza komnotho kusevekhathana kwelakithi ngoba lapho uhulumende sesingathi u-address ama-symptoms athi imbangela. Kukhanya kusasiphele sibili okwalesi sikhathi. Ngaphandle imigomo kahulumende kusafanele ukuthi iqalise sibili ukuthi izuze ama-earnings kumbe izuze i-foreign currency kulana esingathi ngama-traditional sources ayevele enika uhulumende imali. Njengoba ngingathinta ngaphezulu industrial activity ama-exports through siyabe sikwenza sikuthengisela ngaphandle kanye lokuzuza futhi imali esizabe siyithola ngokuthengiswa kwalezi ezenjiwayo. Alubani kungaqalisa ukuthi kuphatheke kuhle ama-earnings wona lana vela kwezenjiwayo kubuye ngokufaneleyo kuqonda ku-RBZ ngokuphuphuma la ngokugcwala kwakho. Hayi, ngibona ingani nxa kungaqalanga kwenziwa lokho, hayi ukuzinza komnotho kusesebucwadlana, kuseseluvile bana, kusesekhatshana lathi.